iningi labantu libelitshengisela lithumele imessage ku-government yeZimbabwe ukuthi enough is enough. Sesidiniwe ngokuhlala sitshelwa into yokuyenza, akula msebenzi ekhaya. Abantu bayazama ukuthi baziyenzele imisebenzi yabo yezandla, abantu bayazama ukuthi bayothenga izinto eSouth Africa, kodwa i-government yeZimbabwe ilokhu ingenela kuma-business abantu baseZimbabwe. Abantu bazama ukuthengisa ezivendors kodwa baqotshwa emadolobheni, khathesi bayavalelwa ukuthi abangayothenga izinto eSouth Africa.
Manje pho nxa usithi wena ababetshengisela, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuhambe njani, amapholisa abuyile yini kwasekwenzakala?
Yebo, amapholisa abuyile bavala i-border ngezimoto zabo ukuthi abantu bengangeni phakathi kwe-border. So kube kungasela i-border libelingasasebenzi for about 6 hours.
Kodwa sikhuluma nje okwakathesi kunjani?
Isimo sesi-right ngoba sesakhulumisana labantu abavela kuhulumende basithembise ukuthi bazokhulumisana ne-government yeZimbabwe ukuze ibuyisele izinto esimeni sakudala.
Kodwa bakhona yini okwakathesi abedlula le mpahla, kumbe impahla vele ziyalelwa ukuthi zedlule?
Okwakathesi abantu basasaba ukuthi bangene lazo, baloku bephakile abakangeni e-border, abakabe wazi ukuthi bazovunyelwa yini ukuthi bangene lezo.